Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 25 kumbimbitho 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Esikubona kusenzakala edolobheni lakobulawayo sekungani yingabomo ngoba ikhansili ibilaso isikhathi sokuthi ilungisise konke obekufanele kulungisiswe ngomnyaka ophelileyo izulu lingakaqali ukuwena.
Uzulu wakobulawayo uhlaba umkhosi ngokuvalelwa amanzi ngomasipala kulandela ukucitsha kwamagetsi esitichini sempompi ezidonsa amanzi.
Asivumelani lesinqumo esethulwe yi-Privileges Committee edalela eParliament. Sibona ngathi lesi sinqumo se-committee ekade khokhelwa ngubaba uSamkange asizange siphe amalunga edalela eParliament ithuba eleneleyo ukuthi bachaze ukuthi lokho babe kwenzelani.
Amalunga eMDC eParliamente etheswa icala lokweyisa leli dale ngokuhoza kumbe ukungasukumeli uMongameli Mnangagwa abikwa ezajeziswa ngendlela ezigoqela ukuhlawuliswa imali. So kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamachumi phose amahlanu 49,404 ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamachumi phose amahlanu 49,404 ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kusukela lolu hlelo lusungulwa ngenyanga edluleyo. Leli nani likoqela umongameli yeMasoni Mnangagwa yena ohlatshwe izolo eVictoria Falls ekusungulweni kwehlandla lesibili lalolu hlelo. Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga nguye owasungula ihlandla lakuqala ngenyanga edluleyo lapho ahlatshwa khona esibhedlela seWilkins eHarare. Abantu asebehlaselwe yi-coronavirus selokhe ifike eZimbabwe nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 36,749. Phakathi kwabo kusinde abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lane 34,476 njalo kwabhubha abedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1,516. Umthethwandaba we-High Court namuhla wale ukukhulula umeli we-Harare West edale lePhalamende unkosazana Joanna Mamombe lomunye wakhe uCecilia Chimpiri ngemali yesibambiso i-bail. Ababili laba bangamalunga e-MDC Alliance njalo babotshwe kumalanga edluleyo besetheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus ngokwenza umhlangano lentathelizindaba. Kolunye njalo udaba umahluli wenkundla uJustice Chitapi uthe uza kwethula isinqumo ngolwesihlanu kusicelo sokukhululwa ngebail esikhwezwe isiphathamandla senhlanganiso yabafundi izinaso umnumzana Takuzwa Ngaziwure. uZulu wakobulawayo uhlaba omkhulu umkhosi ngokuvalelwa amanzi ngumasipala kulandela ukucitsha kwamagetsi esitishini sempompi ezidonsa amanzi. Kubika uBathabile Masuku.
Izakhamizi zamanye amalokishi akobulawayo zithi sezilamaviki amathathu zingelamanzi, njalo imizamo yokukhulumisana lomansipala iyehlula. Unkosikazi Gertrude Chuma oyisakhamuzi eChabalala uthi lolu dubo kwakumele lulungisiswe kulesikhathi.
Esikubona kusenzakala edolobheni lakobulawayo sekungani yingabomo, ngoba i-council ibilaso isikhathi sokuthi ilungisise konke obekufanele kulungisiswe ngomnyaka ophelileyo izulu lingaqali ukuwona. Khathesi sekusiphambanisa ukuthi kwenzakalani, ngoba kuyibo abasitshela ukuthi amadamu aselamanzi. Ukuthi sikhumbule ukuthi kwezinye indawo umnyaka ophelileyo bekuphilwa nzima kungela manzi, abalungisise yonke into kulesikhathi kungakazi konakale okuningi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu ohlala eNkulumane uthi i-council ihlala ilendlela yokuvika imibuzo yabantu.
Hayi, indaba yesi-council le yibuhlungu kakhulu, ngoba nxa abantu bezahlala bengelamanzi bahlala belama excuses angapheliya. Kade sebeqala ukukhuluma ngamapayipi asegugile, kukanti isikhathi sonke lesi bebehlezi kungenamanzi besehluke ukuthi bayalungisa.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi okwenzakalayo kutshengisa ukwehluleka kwekhansili.
Mina nilesimanga esikhulu, ngoba idolobho lethu alisoze liphumelele silokhe sisalela emuva, ngoba ngesikhathi kumele kulungiswe izinto kungakaze wonakale akulalutho lolu oluyabe lusenziwa. Kodwa ukuthi nxa sokonakela izinto ekho lapho abantu asebeqasa khona ukuthi bazame ukulungisa izinto zakhona zabe sezizinengi kakhulu, mboni ngani iphutha leli lomele lilungisiswe yi-council yakobulawayo kwenza ukuthi lathi sithuthuke njengedolobho.
Embikweni owethulwe yi-council, unobhala we-council umnumzana Christopher Dube wazise ukuba i-council izaqhubeka ivala amanzi okwensuku ezintathu ngeviki ngenxa yohlupho lokutsha komtshina we-transformer yamagetsi esitishini esipompa amanzi. Lokhu kubangele ukufa komtshina opompa amanzi eThuli Reservoir, yona exhumane le-Hillside kanye le-Rifle Range Reservoirs. Isikhulumi se-council unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngomonakalo lo.
Sibe le nkinga kumbe le power supply interruption e-affecte i-Criterion Waterworks lapha isipheka khona amanzi. Amagetsi a-affecte indlela esigezisa ngayo amanzi, njalo ukupompa kwamanzi ebuya edolobheni. Okwesibili, idolobho laba lamagetsi acitshwayo esingathi power surge. Lokhu kwenza ukuthi i-transformer le moto eyepompi ezisebenza zihambisa amanzi kuThuli Reservoir ithe.
Ngomnyaka odluleyo idolobho lakobulawayo beliphakathi kobunzima obukhulu bokuswela amanzi ngemva kokuba limise ukuthatha amanzi emadamu amathathu ele aphancema, ilowa ncema lemzingwane. Lokhu kwenza ukuthi amalokishi amaningi aqede insuku eziyisithupha kusiya kumaviki amabili engelamanzi, njalo kwaqhamuka imikhuhlane yesisu eyabulala abantu eluveve. I-council isiqalile ukudonsa amanzi emadamu lawa, njalo amadamu e-council aselamanzi ayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini, i-70%, kulandela ukuna kwezulu. Uhulumende sewakhipha imali yokwakha idamu leGwayishangani, okuyilo okukhangelelwe ukuthi lizaqeda uhlupho lokusilela kwamanzi kobulawayo. Ngenyanga edluleyo, umongameli Emerson Mnangagwa uvule okusemthethweni izibhorane ezise-Eppington Forest kanye lomcimbi wokuthakazelela ukuxhunywa kwephayiphi ezathwala amanzi isuka edamu leGwayishangani iwasa kobulawayo nxa seliphelile ukwakhiwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga eMDC edale leparlamente etheswa icala lokuhoza lokwala ukusukumela uMongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eze kuleli dale kuzehlakalo ezinhlanu abikwa ezatshesiswa ngokuhlawuliswa inkulungwane ezinhlanu zamadola eMelika i-$5,000 njalo athathelwe incwadi zokuhamba bisa ama diplomatic passports lokho kuphume kumbiko okhitshwe yikomiti yedale leparlamente eprivileges committee kubika umlondolozi Ndlovu.
Ikomiti yeprivileges committee ekhokelelwa ligqwetha njalo engummeli weMuthi South umnumzana Jonathan Samkanke weZANU-PF wethulela umbiko edale lesenate. Abanye njalo abazahlawuliswa ngummeli wezengeza West umnumzana Jobs Kala lomnumzana Settlement Chikwinya bazabhadala imali efika 800,000 RTGS ngokuyisa likomiti lapho icubungula udaba lokungahlonitshwa kukamongameli. Igqwetha lilodumo umnumzana Lavumo Maduku uthi amalunga edayela ephalamende lawa ngempela aphambanisa.
Kana vakaramba kubhadhara, kana parlamende yanga ichiti vanofanira kubhadhara, vanenge vakutopara zveimwe mhosva yekuti
bengayala ukubhadhara bazabe sebephambanisa icala lokuba kabalaleli idale leparlamende.
Pamwe parlamende inenge yakutira zvimwe zvinhanho.
Uthe lava vatsotshwayo kuzamele vimangalelo emthethwandaba.
Vanenge vakutonokomplenawo kumakoti ekunze.
Labo abaxotshayo kuzamele iparlamente iye emadale, kuyabe sokumele beye kwamanye amadale ngoba sebephuzile ukubathonisisa.
Kana munhu akatobuda muparlamente kare mutongo wavo wakauya too late.
Kodwa omunye walabo abetheswa leli cala umnumzana Settlement Chikwinya uthi icala lakhe kaliboni.
Ndezokupenga izvi, ndezemugodzi Matsuro. Isusu
ina njengabameli eParliamente asivume ukumiswa phambi kwedale labantu bezana uPF kuphela. Ikomiti eyayisithonisisa komele ibe labameli beMDC akulamthetho othi kumele ngime ngenyawo xa umongameli welizwe engena edale leParliamente.
Kunamthemo unondimanikiza kuti kana mbapinda munhu muParliament limsimukire kunze kwaSpeaker Oga.
Isikhulumeli seMDC thi umnumzana Witness Dube uthi kabavumelani lesinqumo seParliamente.
Asivumeli lani lesinqumo esethulwe yiprivileges committee edale leparlamente. Sibona ngathi lesi sinqumo se-committee ekade khokhelwa ngubaba uSamkanke asizange siphe amalunga edale leparlamente ithuba eleneleyo ukuthi bachaze ukuthi lokho babekwenzelani njalo bakwenza njani.
Idale leparlamente lilawo amandla okubhadalisa abantu abangalihloniphiwo kumbe ukuleyisa njalo liyenelisa ukubhadalisa umuntu indleko zokwephula umthetho kumbe njalo ukuxotshwa abantu abangahloniphi imithetho yalo. Nxa lokhu okuthiwo yileli dale kungasiwa imithethwandaba, amalunga lawa alakho ukubhekana lobunzima ngoba engasoze athole ithuba lokuxazulula lokuphikisa lolu daba. Isisekelo sombuso sika-2013 sakhipha amandla ephalamende okuhambisa abantu ejele nxa betholakale belecala. Komiti ithi amalunga lawa azahle athathelwe incwadi zokuhambisa nendleko lezi kodwa azaqhubeka engamalunga ephalamende. Kulabo abatholakale belecala abangamashumi ayisishiyagalombili lasikhombisa ngamalunga edale le-House of Assembly kuthi abangamashumi amabili lane ngabesenethi. Abanye babo kabasekho lokuba khona ephalamende ngemva kokuxotshiswa lawo madale umabili ngabebandla le-MDCT lele-People's Democratic Party. Ikomiti le iqale uphenyo lwayo ibuzisa amalunga edale ephalamende lawa sikamnumzana Pupulaito Garepi owezanu-PF. Amalunga e-MDC Alliance ayesedale abika aqala ukuba ngomsindo ngokuhlabela ingoma, amanye akazange azihluphe ngokuza edale ngalelo langa, amanye ayala ukusukuma aqhubeka ehlezi phansi kuthi amanye aziphumela phandle okuyinto eyenzakala kahlanu ngesikhathi umongameli Mnangagwa ezokhuluma ephalamende. Ekucubungeleni kwayo ikomiti le ithi ifumane ukuba iningi lamalunga lawa lingatshengisi ukuzisola ngesenzo sawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kulifto kulamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa labesifazana sikhangela ukuba ubhubhane lweCOVID-19 lubathinte okunganani kanye lembono yabo ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe namhla ukuthi uzakhuluma lentathe lezindaba ngokwenzakala kule Melika ogoqela abantu bokuza abagcwele emngceleni welizwe leMexico umkhuhlane weCOVID-19 lokudutshulwa kwabantu okusanda kwenzakala eGeorgia leColorado. UBiden kakakhulumile ntathele zindaba eWhite House selokhu wangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela lonyaka. Wonke abangena esikhundleni lesi bakhulumisana lentathele zindaba besanda kugcotshwa kwele Melika. ELeBotswana lithi lizanika abazingeli benyamazana imvumo yokudubula indlovu ezifika phose amakhulu amathathu 287 lonyaka ukwenzela ukuphungula inani lendlovu elizweni leli. Abazingeli bakhangelelwe ukuba baqale ukudubula indlovu lezi lezinye inyamazana ezikhethiweyo kusukela mhla ziyisithupha kumabasa kusiya ekupheleni kukampandula. ELeBotswana laqala ukuvumela abantu ukuthi bazingele indlovu ngomnyaka ka-2019 kulandela ukuvinjwa kwalokhu emhlabeni wonke jikelele zinhlanganiso ezilwisana nokubulawa kwendlovu mahlayana. Inhlanganiso yabodokotela e-Doctors Without Borders ithi amasotsha kule Ethiopia abulala abantu okwethusayo esabeleni seTigray waqhamuka impi yomvukela nyakenye. Abanye babo bathi babone amasotsha edubula abantu abane abehliswe ebhasini badutshulwa munye ngamunye.
Amazwi yethu lwe ngomkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monzora izolo awukuthi ibandla lakhe lizasebenza lohulumende ngenjongo yokuthuthukisa ilizwe asebangele ukuthi abanye ikakhulu abe-MDC Alliance bathi lobo yibufakazi obungaphikwayo obuveza sobala ukuthi ibandla likaMonzora selisidla lezano PF. UMonzora wethule amazwi la eVictoria Falls ngemva kokuphiwa ithuba ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuthi avale umkhosi wokusungula ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yecoronavirus. Abe-MDC Alliance kamnumzana Nelson Chamisa bathi sokuzikhanyela ukuthi akulamahluko phakathi kukaMonzora loMnangagwa. Kunsukwana ezedluleyo uMonzora ubikwa ejele amalunga ephalamende akubandla lakhe ukuthi akusamelanga achothoze uMnangagwa kumbe ukumbiza ngamagama amabi. Sixoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Isenzo sika Douglas Monzora kasisethusanga kasisimangalisanga ngoba sivele sisazi njalo sihlala sisitsho ukuthi basebenza lezano bayizano encane. Yikho ke akusethusanga kakusimangalisanga ukuthi abonakale ke seVictoria Falls. Kodwa ke into enhle ngesenzo sakhe sokuthi abantwana beZimbabwe kade besacabangela ukuthi ayifuna ungumuntu oqondileyo ofuna ufuna ukulwela ilungelo lwabantwana beZimbabwe sebekubonile bonke ukuthi ke lo umuntu uyizana njengoba sihlala sisitsho. Yikho wahamba eHarvest House lamasosha lamapolice ehlomile bafika bamncedisa ukuthi athathe eHarvest House. Yikho ehamba esiya recall ama MPs angasiwe ebandla lakhe ama MPs awina angena eParliament ngeMDC Alliance. Yikho kwenza konke lokho kwencedisana lezano. Sihlala sikutsho ukuthi hayi uMonzora izano ibandla lakhe MDCT izano bonke bayizano bonke labo makhophe. Yikho hayi bazange kusimangalisa zange kusethuse nje nje uphume kwacaca ke indlubu iphumile ekhasini yabonakala ke dandalazi sisegcekeni ke akula umuntu ongabuza ke umchayeli wethelakitha ngoba uyabe khanya isegcekeni kumbe akula umuntu ongabuza ukuthi imbuzi ngeyini iphakamisa umsila okaDouglas Monzora uphakamisa umsila abantu sebebonile abantwana bezimbabwe sebebonile ukuthi uyini
kodwa uyakulandula uMonzora ukuthi usebenza lezano njalo uthi khonokho elikwenzayo ukumsola lisithi usebenza lezano yikho azama ukuguqula kupolitics zeZimbabwe ipolitics zenzondano uthi kumele iziphele
uMonzora uyazakala imbali yakhe abantwana bezimbabwe balayo ungumuntu ayisebenza lomzorewa ukuthexwa kwakhe kaqalisanga kathesi waqalisa kudala evele esebenza lomzorewa yikho ke kathesi uyaqhubekela phambili ke sesebenza lezano ihistory yezanu PF iyazakala ukuthi izanu PF uyaletha umbhuqazo yaqeda abantu emathebheleland izanu PF uyaletha umrambatswina izanu PF uyeyacatshisa abantu lokho bangabonakala lamhlanje izanu PF uyeletha indlala elizweni izanu PF yeletha inhlupho zonke sizibona zisenzakala elizweni izanu PF yeletha amaphodoli esiwabone senzakala izanu PF iye exotsha amalunga ephalamende angena ngeMDC Alliance bebaxotsha besenzela ukusala beizanu PF kuphela ephalamende yikho ke nxa yena sethu sebenza lezanu PF uqondile usebenza layo bebulala elizwe besiyaphambili
umnumzana Edwin Nhlofu lilunga leMDC Alliance Sixoxe njalo lesikhulumeli seMDC thi umnumzana Witness Dube yena othi kungamanga ukuthi sebesidla lezano PF
akutsho ukuthi sibambene lezano hatch kutsho ukuthi siyabambisana lo hulumende siyabambisana into esindayo njenge COVID-19 njengazo zonke inhlupho esilazo eZimbabwe ziyadinga ukuthi abakhokheli babambisane akutsho ukuthi siyabe sesimunye akutsho ukuthi siyavumelana izikhathi zonke akutsho ukuthi sizahlala sibambisana kikho konke kulokunye singeke sibambisane khona lezano ngeke sibambisane lezano nxa ichaya abantu ngeke sibambisane lezano mayihlukuluza abantu ngamalungelo abo kodwa siyabambisana labo nxa besenza okuhle okuletha intuthuko okuletha ukuphepha komphakathi njengakhona okade kusenzakala eVictoria Falls
ungathini kulabo abathi ukuphiwa kukaMonzora ithuba lokukhuluma ngomnankagwa izolo okuveza sobala ukuthi iMDCT isiyingxenye yezano
Ubaba uPresident uDouglas Monzora uphiwe ithuba lokubonga ekugcineni komsebenzi okungathiwa yi-vote of thanks. Yikho lapho laye athethe khona ithuba lokuthi abe sephosela kancane lokho akholelwa ukuthi kuzasenza ukuthi siqhubekele phambili ndawonye njengelizwe. Yikho lapho athe khona akumelanga silwisane nxa silembono etshiyeneyo. Silonkolo ke ethi thina ngesilungu bathi irrational disputation okunjengokuthi kumele nxa siphikisana kumbe silembono engafananiyo engahambelaniyo sixoxe kabanzi sidinwe nxa sidinwa siyelala sibuye kusasa sixoxe sibonisane omunye aze abone ukuthi kanti omunye wami waqina esimangala umbono kuyini okuhle ngombono wakhe sihlanganise imbono ukuze siphume lombono owodwa singalwanga kungafanga muntu kungahluphekanga muntu yiyo inkolo esilayo njenge-MDCT okwamanje lokho kuza kutsho ukuthi kuyabe kumele sisondelelane lebandla lezanu PF eParliament kuyakhulunywa kwesinye isikhathi kungaphikiswa nanga kuvunyelwana izinto ukuthi kungcono senze kanje batho labo ukuthi lapha singayenza kanje nxa kuyikuthi into ezizaletha izicazululo kumbe impendulo enhluphekeni zabantu yikho esikufunayo ukuthi kube sokuthiwa konke okwenziwa izanu kuyaphikiswa la izanu ithi konke okwenziwa iopposition siyaphikisa yikho okusifikise lapha esikhona namhlanje
umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla leMDCT kwezemidlalo lamhlanje ukapteni weqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket uSean Williams uthi bafunde okunengi okuzabaphathisa emidlalweni elandelayo kumidlalo abayidlalele iqembu leAfghanistan kusukwana ezedluleyo Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ekupheleni kwemidlalo yohlobo lwe-2020 yona iphele iqembu leZimbabwe linqotshwe kuyo yonke imidlalo emithathu eliyidlalele le-Afghanistan. Ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams uthe abasoze balahle imbeleko ngokufelwa.
Looking at the test series, I thought it was a fantastic effort from the guys.
Nxa sikhangela indlela esidlale ngayo kumdlalo yohlobo lwe-test, amajaha adlale kuhle kakhulu. Njalo kuyadanisa uba senelisanga unqoba umdlalo ye-2020 sihle sadliwa singakadlali kodwa kunengi okuhle esikwenzileyo njalo kuqakathekile uba samukele ukuba kukhona lapho esehluleka kuphinde kube khona lapho esenza khona kuhle singakuhlanganisa kokubili sizathola izifundo ezizasiphathisa kusasa.
Iqembu leZimbabwe lidlale imidlalo emibili yohlobo lwe-test lele-Afghanistan yona ifike emaphethelweni. Iqembu leZimbabwe linqobe emdlalweni wokuqala ngama-wickets alitshumi kwathi kowesibili iqembu le-Afghanistan linqobe ngama-wickets ayisithupha. Ngemva kwalokho la maqembu adibane kwimidlalo emithathu yohlobo lwe-2020 lapho iqembu le-Afghanistan elikhwele lazehlela phezu kweleZimbabwe lanqoba ngama-runs angama-chumi amane lathoba nembili emdlalweni wokuqala. Kwesibili linqobe ngama-runs angama-chumi amane lanhlanu ukuthi kwesithathu linqobe ngama-runs angama-chumi amane lesikhombisa. Intatheli zindaba ezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe akumelanga lisebenzise abadlali abafanayo kwimidlalo yohlobo lwe-test baphinde kube yibo futhi abadlala imidlalo ye-2020.
Ngananzelela abadlali esihambe labo e-Afghanistan ngabe-test cricket amafomathi lawo ayi-3 awe-cricket kuqakathekile ukuthi-ke unanzelela ama-strength ama-players uyehlukanise iqembu lakho udinge abadlali abaningi-ke ngoba-ke i-T20 i-120 balls so yona ilesikhathi esifitshane so kuqakathekile ukuthi u-introduce-ke abafana abancane-ke nge-T20 bezakhula bengena kumanye ama-formats and then ku-test ama-experienced-ke yiba sebengadlala i-test cricket.
Ngenyanga kamabasa iqembu leZimbabwe likhangelele ukuba lemukele ele-Pakistan njalo lawa maqembu azadibana kwimidlalo emibili yohlobo lwe-test kanye lemithathu yohlobo lwe-2020. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanjini.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Umbuso kaMongameli Joe Biden weMelika lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukulungisa inhlelo zokungena elizweni ezikhomba ukuthi eleMelika lilandela imithetho yalo iziqondiso kwezempila kahle kanye lezamalungelo oluntu. Lo ngumbiko oyethulelwe isigodlo se-White House ngu-Ambassador Roberta Jacobson, umcebisi kamongameli Biden, ongumqoqi wenhlelo ezisezansi yomngcele welizwe. Ukufeza linjongo, kuzaqalwa ngohlelo lwabantwana ole-Central American Minors Program, kumbe i-CAM, lapho abantwana abazinkulungwane ezinhlanu, 5,000, e-El Salvador, eHonduras, leGuatemala, abahlanganiswa labazali babo ababehleli ngokusemthethweni kweleMelika kusukela ngomnyaka ka-2014 kusiya ku-2017. Okwamanje eleMelika selisungule ihlandla lakuqala lokulungisa i-CAM ngokuthi abafuna imvumo yokungena kulolu hlelo beqhubeka beyidinga kukanti babengasavunyelwa. U-Ambassador Jacobson ugcizelele ukuthi ukusungula i-CAM akutsho ukuthi umngcele weMelika ongezansi yelizwe usuvuliwe njengalokho okuchiko yilabo abangenisa njalo bekhuphe impahla ngokungekho emthethweni kuleyo ndawo. Uthi,
I want to be clear, neither this announcement nor any of the other measures suggest that anyone, especially children and families with young children, should make the dangerous trip to try and enter the U.S. in an irregular fashion. The border is not open.
Ngithanda ukuthi ngicace umbiko lo kumbe amanye amanyathelo esiwathathayo awutho ukuthi kulomuntu ikakhulu abantwana lemndeni elezingane okufanele bethathe uhambo oluyingozi bezama ukungena kweleMelika ngokungekho emthethweni. Umngcele kawuvulwanga. Sisiya phambili sizaqhubeka sidinga amagqwetha azaphathisa abafuna ukuvikelwa. Ngapho sichizelela imithetho yethu. Lokhu kungathatha isikhathi. U-Ambassador Jacobson uqhubeke wathi, ukuqhuba uhlelo olutsha lolu
kukhomba ukuthi sizizalwane zeMelika, sitshengisa ubuntu phambilini kwemithetho yethu. Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu wakoBulawayo uhlaba umkhosi omkhulu ngokuvalelwa amanzi ngomasipala kulandela ukucitsha kwamagetsi esitishini sempompi ezidonsa amanzi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.